daba ku VOA indebele.
Ngali vuka njani mthwakazi kaZulu igama ngu Chris Gande olamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu ekuseni mhla ka 30 Ntulikazi 2019. Endabeni zethu lamhlanje lanxa sokubotshwe esinye njalo isiphathamandla sikahulumende, abanye lokhu bengelathemba lokuthi uhulumende uzimisele uqeda i-corruption.
Lethemba ukuthi nxa kungabotshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma private companies, lapho abantu abangaqala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa.
Iningi likhangelele ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzethula inhlelo ezizahlenga uZulu lamhlanje, lapho esethula umbiko wokusetshenziswa kwemali imidiye Fiscal Policy Review eHarare. Lamhla kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala ehlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele, sixoxa ngomthetho owalisa uZulu ukuthengiselana umumbu kumbe khona ukuthwala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shembu.
Zonke nezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wake waba umqondisi wogatsha olubona ngokusebenzwa kwehofisi kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma obotshwe izolo ekuseni esetheswa amacala enkohlakalo. Umnumzana Tafuma uvalelwe estoksini semabrain eHarare njalo khangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. UTafuma ubotshwe ngabogatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo i-corruption olweZimbabwe Anti-Corruption Commission. UTafuma ubesebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ususwe enyakenye esikhundleni lesi ngemva kokuvukela kwamacala awetheswayo agoqela elokubhalela abangane bakhe izincwadi ezibavumela ukuthenga izimota phandle kwelizwe bengena lazo bengazibhadalelanga imithelo. Ukubotshwa kukaTafuma kuza ngemva kokubotshwa kwesinye njalo isiphathamandla sikahulumende umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mufumira ngevike edluleyo. Wetheswa amacala okuchaphaza imali yesikhwama seNASA engena ku-$95 million. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ukubotshwa kukaTafuma kungakutshengisa na ukuthi uhulumende usejonge ukuqeda inkohlakalo kumbe i-corruption.
Ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe emahofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende kakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. ukuboshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanenkangaka esibabona besona imihla namalanga kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqomo ngilethemba ukuthi nxa kungaboshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma private companies lapho abantu abangaqala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa la nxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane nxa kusekubotshwe abantu abathile abakhulu yebo kambe sebethethwe laba ababili esibabonayo kodwa abakachutshiswa kwathutsha ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa kungenze kubotshwa ngoba awuthandakali ngoba uyazondakala ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqondile kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu sizabona ukuthi uhulumende uzinikele abantu bebotshwa kusethulwa ubufakazi obugcweleyo begwetshwa banga-aphila behluleke bayehlale ejele bayebhadle ejele ngendlela efaneleyo lapho-ke kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu okwakhathesi kusaqala okukabilo umuntu osegwetshiwe kusabotshwe laba ababili kusamele kubotshwe abantu abaningi bachutshiswe ngempumelelo bayehlale ejele ngendlela efaneleyo kungakhathalekile kungesatshwa muntu phezulu kungakhethwa ukuthi lokuhla ngothi lophi ungaba yi-political opposition ungaba yi-ruling party ungaba ku-private business ungaba ku-government kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile
lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo Zimbabwe The Voice of America Iningi lithi likhangelele ukuthi umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ethulele abantu inhlelo ezimqoka ezizathuthukisa umnotho welizwe lamhlanje lapho esethula umbiko wakhe wokusetshenziswa kwemali owe-mid-year fiscal policy review statement and supplementary budget. Umnumzana Busisa Moyo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi aphinde njalo abe ngomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuningi okwenqabela umsebenzi wabo abakhangelele ukuthi kulungisiswe nguhulumende.
Indaba lwamagethi khona luqaliphe nje enyanga edlulileyo kodwa lalo luyasiphambanisa kakhulu kodwa into enkulu kathi yikuswelakala kwama-raw material into zokulungisa ama-products esiwalungisayo la. Yiyo into vele ebisupa since 2016 silwisana lakho ukuthi njengoba singalimi okweneleyo osoya okhotoni silima okulutshwana konke okulinywayo lapha eZimbabwe siyakugaya konke ngenyanga ezimbili ngenyanga lezi ezilithumi siyabe sihlezi kuphela sikhangeleyo ukuthi siyachupha kukozambia lakukomalanga kwasuka kwaba lalokho okokuthi i-forex ukusetshenziswa kwe-US dollar la wayebona ngani kuyasiphambanisa wasesithi uyakulungisa. So njengoba sokulungile sokukhanya ngani sesibe 4 weeks silokhu siku-exchange rate between 8 and 10 asizake sikubone lokhu noma la ama-rate lawa abekhwela nxa ama-forex rates lawa sengani ayabambeka angani kasagijimi kakhulu sibona ngani sokumele sikhangelisise ukuthi lokhu kusebenza kwethu okokuqhelisa umkhonomi ngokulima ngokukhipha emgodini lapho izinto ezinjengabogolide labo-platinum sizakusebenza njani o-tourism lawa izethekeli ezibuya zizebuka ama-tourist attractions ethu lapha eZimbabwe sizakusebenza njani sokumele sikhulume ngakho ngoba ngasikakhulumi ngakho lokho wangena umphathi ntambo wesikhwama ubaba uprofessor Umthuli
ngezinye indlela uthi imali le iyasebenza kuhle yini ngoba sinxa sikhuluma labanye osomabhizinisi bathi kunzima ukuthi uyifinyelele amabhanga ayathi ungabathengisela kuphela kodwa wena ukuthi uyifinyelele akubi lula.
Ye ukuthi thina sasesijayele indaba yokudlaladlala lezimali sichiyene osomabhizinisi bonke kasifanani thina esikuthengisayo kathesi lokho umthetho lowo bathi khona i-US dollar kalisasetshenziswa mhlaka 24 ziku-June thina silokhu sithengisa kanjalo kanjalo sithengisa sikhona abantu bethenga ngale izim dollar abayikhiphayo nxa sisiye ebhenki sifuna ukuthenga imali yasilela mbijana kodwa siyabe sithenga ebhanke lokhu kungcono kulokuhamba emkopeni esasikwenza sidinga nale mali emkotweni ngathi kufuni khona ke sifuna ukuthenga imali ebanki njengalokho esesikubona khona sifuna ukuthala sikhona apho njengabantu abaziphathayo kuhle abantu abazithandayo abalesimo namasiko okusebenza ngendlela etshengisela ukuthi silethunzi kasiboni ukuthi kule nkinga khonokho thina khathesi ngalesi sikhathi.
Ubona kusiba le nguquko yini kwezomnotho welizwe insukwana ezilandela
lapho elizweni ilethwa yikusebenza, kayilethwi yinyanga kumbe umuntu owenza into emangalisayo. Kuzamele siyisebenze le ikonomi njengoba zingisho njalo. Nxa singalimanga akula nguquko esingakhuluma ngayo. Nxa singagiganga lapha sagaya emafektari lapha akula nguquko ebuyayo. Mina engibona sesimelele umphathi isikhwama ubaba uMthuli ukuthi asitshele ukuthi yena akuphethe sizasebenza thina, kodwa kumele akhombisele ukuthi right nxa lisebenza kanti mina njengohulumende ngizalisekela kanti. Ngenxa yokuthi vele sasikwazi ukuthi lokho kutshintshaniswa kwezimali utshintshani asiwo msebenzi oqhelisa ilizwe. Okuqhelisa ilizwe yikusebenza, yikugebha imigodi, yisithengisela amanye amazwe. Hathi ukuthi uhulumende uyasisebenzela, uhulumende ayehlise imali asithathela yona ngama-taxes aphezulu kathesi sikhululeke ukuthi sisebenze qhelise umkhono.
Lo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, ingcweti ecubungula ezomnotho elizwe njalo ngusomabhizimusi, aphinde abe njalo ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kwamanye amaphephandaba. Iphephandaba le-Sunday Times elakwele-South Africa lithi untombazana ophila ngokubukisa umzimba wakhe uzodwa wabantu uthi kaseyikutshada isithandwa sake uNtobeko. Sokukathathu umtshado lo ulokhu umiswa, kodwa uzodwa uthi okwakathesi ngokokucina ngoba kasafuni ukutshada lejaha lakhe. Iphephandaba le-The Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uzavula ngokusemthethweni imidlalo yabantwana abakhubazekileyo eyeZimbabwe National Youth and Paralympic Games edolobheni leGweru. Okwamanje-ke zulukandaba sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye, sesiliphake ithuba liyazi ukubana liyalenelisa ukuthi lani lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balalela bahle lapha kithi endaweni yakithi kulohlupho, uhlupho olukhona ngolwamanzi. Besingacela nje nxa singancediswa ngamadamu, la madamu amabili amadamu la akaselamanzi. Elinye idamu elentephe lelinye leshamba, amadamu lawa afuna ukusigubha kumbe leleshamba belifuna ukuthi khona nxa singathola idona kuvelela sithole idona. Tholisa mende, masingatholisa mende sikhweza umbundo ukuze sifuye zethu labantu basile ngoba amadamu sephelile amanzi. Lele lento yedamu elikhulu kakhulu kodwa alisele amanzi saphela, ukhuluma nje chebechebe lodwa okokuthi nxa lingasikhupha kumbe lezwe njani ala lidamu eligcina amanzi kakhulu. Njalo lidamu elidala ukuthi nxa singathola nje idola lesikhupha amadamu la amabili phakathi kwawo, hhayi bona ingani singaba rayithi kakhulu.
Balaleli abahle abasinika indaba ezinkotho, mina igama ngumichael ngisemajawundeni eGwanda. Angapha kunzima lapha. Into yokuqala esiyibonayo yokuthi malayini efuel asehlupha sehlupha sehlupha kade sikunje. So lokuyi umchova distance encane less than 20 kilometers sikhosta $20. Waso sithi less than 3 kilometers costa $3. but into ngikhona noma engazi yenze njalo isiyachona ilanga besebenze njalo imali yonke isibuyela futhi ngathi kufiyele yakhona lamagetsi futhi abese buya futhi esihluphe yachona almost all day ngela magetsi namagetsi angikhona ebuya akuye town njalo bona ngangikhangela ibhizinisi yabuyefiyeli yarana ngoba babona ukuthi ifiyeli uthi njengoba because ifiyeli amagetsi bengayiletha manshonise khona kuthi ifiyeli izasebenza nzima kathi esemareserva kulezigayo abantu babefugayisa impuphu ngoba iyadura na impuphu idura isigayo so fanele abantu bethinga izigayo zedizili ngamakhampani abo abethinga isigayo zemizigayo nezemadizili idizili yiyo futhi amakhampani abo kona kwabo kuyabo kurana usiya phambili njalo abantu babesifa besiya bephela elizweni njalo igovernment nxa ingananzelelanga la iyabe serani ilosi into eziningi nxa besithi ngo-10 amagetsi ehambe ebuye ngo-10 ehambe ngo-5 nxa esiyabuya ngo-5 esiyabuya ngo-10 during 6 to 10 abantu babeyenza ukuganga bakwazi ukuquma iintambo zamagetsi kugcine kusela kungaselani ungasela getsi eZimbabwe bona babesithi basolve iproblem yokuthi ashoda but akusela problem yokuthi amagetsi ashoda iproblem yokuthi thina ithi sesishodisa
linjani zihlobo iZimbabwe zirong imali yangikhona isatholakali emabhenki konke kathesi ama-$2 lawana amabhondi akusele into zezirongo hhayi mina bensitsho ukuthi umfana uchamisa lo ngabe uyangena emgqaqweni likhuluma lo Benedict ngala ebulawayo
eyi sanibonani basakaza ikhuluma ngoNcube sendaweni yaseGoli mina ngendlela engibona ngakhona ukubotshwa kukamama lona ikuzama nje kwezankhefu ukuthulisa umsindo kwethusela abantu okuyinto eyayivele senziwa ngumgabe la esakhona so kuyasibonisa ukuthi akutshintshanga lutho kuloke kuyikho so abantu ezimbabwe bamele bekwenzeke ukuthi baqine basukumele ukususa izankhefu embusweni ngoba khanya kuyaqhubeka ukuncindezela kwabantu kanele kusukunywe impela wonke umuntu asukume athi no sesikhathile enough is enough masotsha khona uma ingabe efuna ukubulala abantu ngcono ebulala abantu kodwa kusalayo ilizwe imele libuye kubanikazi ngoba ayikho into ehamba ngiyabona
hayi lathi siyabonga lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli nxa lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu ukuze senelise ukufaka eminingi ngoba siyathola iminingi kakhulu iphinde ibe mide eminye yakhona lingayenzi 2 minutes, 3 minutes right kodwa nxa selifika bo 5 minutes, 10 minutes, 15 hayi sizehluleka ukuthi siyidlale-ke imbono yenu ukuthi uzulu abekwazi ukuthi kuhamba kanjani lingayenzi ibe mfitshane 2-3 minutes hayi singabonga kakhulu inombolo-ke +1 202 465 0318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwe-DRC e-Democratic Republic of Congo zithi kulomuntu osetholakale elomkhuhlane we-Ebola edolobheni leGoma. Umkhuhlane lo uyasabalala ngokuphangisa ngokusheshwa kokuthi sokusetshela ukuthi ungasabalala ungene kumazweni angomakhelwane. Kule nhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ethiwa American Civil Liberties Union esihambise uhulumende kamongameli Donald Trump emthethwandaba. esethezwa icala lokwehlukanisa abantwana labazali babo ababanjwa bezama ukucapha umngcele ukungekho emthethweni ye ukuthiwa i-double-up babesuka ke emazweni afana labo Mexico, Brazil, lamanye becapha bese behlukaniswa abazali bengabanjwa basiwa kwezinye indawo ye sokuthiwa ke sebehanjiswe emthethwandaba. Umthethwandaba uke wanquma ukubana kungenziwa lokho kodwa uhulumende waqhubeka ekwenza. Yiko ke sebebuyele njalo emthethwandaba. Ixuku lakuqala labancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kwelemelika kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo libe lengxoxo mpikiswano izolo ebusuku edolobheni le-Detroit eMichigan. Lamuhla kulelinye njalo ixuku labancintisayo abalichumi elibalisa ukhokhela kucwaningo olwenziwa nsuku zonke umnumzana Joe Biden abazamisana njalo kungxoxo mpikiswano lamhlanje. Ixuku labalichumi laba belibuzwa imibuzo zintatheli zindaba zenhlanganiso ye-CNN ezintathu uJack Tapper, Don Lennon, lo Dana Bash. Baphikisane ngendaba ezimbalwa ezibalisa uhlelo lokwelatshwa i-health care, ubandlululo ngemihlobo lokunye. Abakade bephikisana laba bebesola okunenge okukhulunywa ngumongameli Trump. Umnumzana Bernie Sanders usole uhlelo lwe-health insurance olukhona esithi lunothisa abathengisa imithi kodwa uzulu yena ethwele nzima.
5 minutes away from here, John, is a country.
Khonapha kucwadlana la khonapha esikhona kulelizwe le-Canada bathatha udaba lwempilakahle njengelungelo likazulu.
Healthcare is a human right, not a privilege. I believe that. I will fight for that.
Thank you, Senator Sanders.
Unkosikazi Elizabeth Warren yena uthe udaba lwe-health insurance kumele luqakathekiswe libandla lama-Democrats ngoba ibandla lama-Republicans lifuna ukususa lolu hlelo.
So look, let's be clear.
Asibeni leqiniso ngubani ofuna ukuthathela uzulu uhlelo lwe-health care. Ama-Republicans yiwo afuna ukwenza lokhu.
Republican talking points in order to talk with each other about how to best provide that health care. Now I want to have a chance.
Kudaba lokudutshulwa kwabantu, unkosikazi Amy Jean Klobuchar uthe kumele inhlanganiso ekhuthaza ukuhloma ngemibhobho e-NRA ingavunyelwa usiko lwayo. Umnumzana Beto O'Rourke uthe kuzamele ilizwe lemelika livuselele ubudlelwano lamanye amazwe ngoba lilembali yokusebenzelana lamanye amazwe hathi okukhona kathesi. Inani labadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lomnyaka ozayo likhulu ukwedlula iminye iminyaka yonke. Kodwa kukhangelelwe ukuthi lizancipha ngemva kwengxoxompikiswano lezi kuze kusale ababili labo abazaphikisana kuze kusale oyedwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi uyabona na kusenzakala ingxoxompikiswano enje eZimbabwe.
Ngibona ngathi mnumzana into ehlanzekileyo kakhulu ngoba eqinisweni ekhaya siphonga ukufaka abantu ngamabizo ukuphonga ukuthi ubani ubese kuphonga uzwakala engazange ake asitele ukuthi angangena ukuyini akukhangeleleyo, kuyini azazenzela khona, kuyini loba yena uvele ucabanga njani yena owakho umuntu wakhona.
Manje ukubona kungagcina kusenzakala yini ukuthi ekhaya lakho sibone kusiba le ngxoxo mpikiswano enje?
Akangiboni owakhathesi ngaphandle kokuthi kuze kuzalwa abanye abantu abangayisithi. Akufakwa la mabizo, nxa amabizo ekhona kuyasukuma kuphela umuntu ahlabela ingoma aqakeze senominethiwe nalo khona. Ngitsho late generation ekhona kathesi. Bona bo-president bethu abakhona babuyelayo vele kasibakhethi. Baphonga ukukhethwa nje uphonza ukuthi ubani sezaba ngupresident.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa ngomthetho owethulwa ngenyanga edluleyo ngukulumende owenqabela izakhamizi ukuthi zithengise amabele njalo lokuwathwala adlula isisindo se-50 kgs kusukela komunye umuzi kusiya komunye. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Phansi kwalomthetho uZulu kasavunyelwa ukuthi athengiselane umumbu, njalisiphala sesizwe se-Grain Marketing Board yiso kuphela esesile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunyelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephula lomthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. UNkosikazi Priscilla Nkala owesilikwe phansi kwenduna amasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shemu. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogokolela ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha eMathabele eGwanda North, umumbu wangikhona uthi ukhanjiswe komzimuni which is almost 25 kgs from lapha enhlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi inyathelo elithethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo sendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane labejidelela se-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu eMatshetsheni uthi kabona uhulumende ebuyele emuva ngalomthetho.
Nxa sebetsho njalo sebetsho njalo vele awaphiliseki kovele kuthengiselwana kanti kuthengiselwana kule cala akwale mthengiselwana.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired Marshall Parents Shiri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ke sithathe ikhefu silalela uMaji. Ngisola bathi bona ngingumzwa ngendaba. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje uMaji. Singakhohlwa ke ukuthi siyadibana njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngesikhathi sika 6:30 ntambama. Mina yabangikhona ke njalo ekuseni kusasa imini lingathintana labo sithandekile labo ntungameli inkomo. Okwakathesi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu asidibaneni njalo kusasa.